Siyabonga Jonga lo Chris lingaba litshona njani emakhaya ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abatesti bebefuna ukuthi ube ne-proof yokuthi in 2010 whether bewusebenzisa i-aslime or kumbe bewusebenzisa i-passport or kumbe i-ID. Nxa ungayitholanga i-permit kumele ubuye ne-proof yokuthi wa-aplaya ngo-2010. And abaningi bakhona bebengena-proof le.
Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala lokusebenza eSouth Africa ezehluleke ukubhalisa zidinga ukuvuselela amaphepha okuhlala kulelo lizwe sezidlela evalweni ngoba zilakho ukuxotshwa kulelo lizwe.
Nxa ulima umuntu elima, anti ulima ekwazi ukuthi nizavuna, nizakudla. Nxa singazifaka indimizo nezo, sifuna ukwenzani ngazo, ezikhona senzani ngazo. Yiku iludabo olukhulu lonolo. Yenxa besitiba kwenzela nje ipolitiki.
UZulu weZimbabwe wamukela ngembono ehlukeneyo inyathelo likahulumende lokusungula uhlelo lokufundisa ababalisi abazafundisa indima ezehlukeneyo ezikolo emizameni yokulandela okumunyetho isisekelo sombuso esitsha. Kuliviki kuwoza Friday sileqembu elilodumo elihlabela umculo wembube ele Black umfolozi lona elisanda vela emazweni atshiyeneyo lapho ebelihlabela khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zeMethodist Central Church eJohannesburg kwele South Africa zithi seziqalisile ukuhlalisa kutsha iziphepheli ebezihlala kulinkonzo. Kodwa eziningi zalezi ziphepheli zibikwazi suke zayazidingela izindlu zokuhlala emalokishini atshiyeneyo. Iziphepheli ebezihlala eMethodist zedlula amakhulu amane njalo iningi lazo ngezidabuka eZimbabwe ezabalekela ezombusazwe. Zamukelwe nguBishop Paul Verin ukuthi zihlale kulinkonzo eminyakeni edluleyo ngoba bezingelandawo zokuhlala. Kodwa iziphathamandla zalinkonzo zinqume kunyanga ezedluleyo ukuthi abantu laba kumele basuke ngoba le kuyindawo yokukhonzela hathi eyokuhlala. Inhlanganiso ezijiyeneyo ziphakathi kokudingela abantu laba izindlu. UBishop Verini yena utshele iStudio 7 ukuthi zikhona indawo asebezitholile lapho asebeqalise ukuhlalisa khona abantu laba. Kunjalo nje inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe esihlala lokusebenza kwele South Africa ezehluleke ukubhalisa zidinga ukuvuselela amaphepha okuhlala kulelo lizwe sezidlela evalweni ngoba zilakho ukubotshwa zixotshwe kulelo lizwe. Siqhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa, uMnumzana Gift Eglon.
Abantu abangenelisanga ukubhala bafika kubo 50,000 or slightly over 50,000. Esinye sezizathu zakhona ngesokuthi abanye ba-apply ngo-2010 besebenzisa ama-aslam, abanye besebenzisa ama-IDs because it was a special dispensation yamaZimbabweans. So that when bangathola ama-passports, bebuye bezonikwa ama-permits kodwa sebebhalisile. So abantu labo abanye kabasayenelisanga ukuthola ama-passports, abanye bazowathola ama-passports later. And abanye basebelahla futhi ama-receipts ukuthi babe ne-evidence yokuthi ba-applya ngoba kathesi bebefuna ukuthi ube ne-proof yokuthi in 2010 whether bewusebenzisa i-aslime or kumbe bewusebenzisa i-passport or kumbe i-ID. Nxa ungayitholanga i-permit kumele ubuye ne-proof yokuthi wa-applya ngo-2010 and abaningi bakhona bebengena-proof le.
Kuyini osokuza kwenzakala ebantwini laba? Sebeyaxotshwa njalo nxa kunjalo lina njengenhlanganiso li ikhangelela ukuba ancedisa ngandlela bani?
Sina besikhangelela ukubancedisa nokuyingenja kuma-negotiations ne-Department of Home Affairs ukuthi ngabe ngakhona ukuba ukuthi zwela lokuthi zwisisa be-extende nyana i-deadline yabo ukwenzela ukuthi njalo lokuthola indlela yokuthi si-retrieve abantu labo bekhona ukuthola ama-reference amatsha because ama-reasons abo amaningi be-genuine ngoba bekungena ncedo olu-direct from Home Affairs nanxa bekuno director weZSP kuDepartment of Home Affairs but abantu bebehlupheka ukuthi befone khona ngale bethola uncedo befone ukunikwa i-reference number ukuthi begenerate i-reference number abangayisebenzisa ukuapply.
Umnumzana Gift Eglon ngoyinhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa sixoxelayo ese-Johannesburg. Uhulumende weZimbabwe uthi emzameni yakhe yokuqhakathekisa zonke indimi ezibethwe kusisekelo sombuso esitsha usesungule uhlelo lwe-Capacity Development Program ngenjongo yokuthuthukisa imfundo yababalisi ukuze benelise ukufundisa ngokugcweleyo. Sikhuluma nje kubikwaso kulababalisi abangamakhulu amabili asebequba izifundo ze-degree lakuqala kuhlangothi lwendimi olwe-linguistics ekolishini le-Great Zimbabwe. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Kakhulukazi ngesikhathi besesebancane. Uthi uDokora kungalesi sizathoke bekubone kufanele ukuthi balandele isekelo sombuso esitsha esiqakathekisa indima eziningi ezikhulunywa endaweni ezishiyeneyo zelizwe kuqalwa ngezinhlanu ezibalisa olwesivenda, Thonga, Shangani, Nambia lesikhalanga osekumele zifundiswe ngokugcweleyo ezikolo kuze kuyefika isigaba sika-Grade 7. UZulu weZimbabwe ukwamukele ngemibono ehlukeneyo lokho okuthiwo nguDr. Dokora lanxa ekuncoma ngoba kungakaziwa ukuthi kuzaqhutshwa njani khona kuvele kulokusilela kwababalisi bolimi lwesindebele ezigabeni zemandebeleni. Unkosikazi Netsayi Chagweda uthi kuluhlelo oluncomekayo lolo oseluqhutshwa nguhulumende kodwa eveza ukwesaba ukuba luza kwehluleka ukuqhutshwa ngendlela ngenxa yokusilela kwababalisi. Bakhona abafana lomnumzana Simon Moyo wase Warren Park D abatshele Studio 7 ukuba lanxa kuluhlelo oluhle ma kukhulunywa ngalo makungabi yindlela yokubamba abantu amehlo ngoba kungamaqhinga abezombusazwe ukwenza bathandwe ngabantu banye abekade bekhala sonke lesi sikhathi bethi bafuna indimi zabo zifundiswe ngokugcweleyo.
Lokho ukuthi sizongezelele kukhuluma abantu kufundisa indimi ezinje ukuthi elakusasa sizenza ngani ngazo. Nxa ulima umuntu elima antu ulima ekwazi ukuthi nizavuna nizakudla. Nxa singazifaka indimi zonezo sifuna ukwenzani ngazo, ezikhona senzani ngazo, yikho iludaba olukhulu lonolo. Yenxa besithi bakwenzela nje ipolitiki ngingakuvuma ngoba usase uyabe sithi nxa engaya lapho okhulunywa indimi zonezo uyabe tshela abantu ukuthi hhayi mina like lingikhethe ngoba ngaba yimi engenza ukuthi ulimi lwenu silubonakale lukhanye elizweni. Kodwa nxa sikhangela sibili ukuthi sifuna ukwenzani nje injongo ngeyani, hhayi angiboni ukuthi kuyinto ecacekileyo.
Uthi uMoyo kumele icace injongo kahulumende ekufundiseni lezi ndimi ngoba ukuzifunda nje kuphela kungasizi lutho. Ethi kumele ube ngumbono oyakhatshana kube ngeziphathisa ukuphilisa uma zifunda kwenze anelise ukuzisebenzisa kizo zonke ezinye izifundo zakhe okufana leze science njengalokho esikubona kusenziwa emazweni amaningi ase-Asia le-Europe.
Ngababone ukuthi ndimi ulimi lwesindebele ulimi lwesishona lona lube yi-command ezikolweni. Nxa abantu befundiswa, nxa ngifunda i-geography ngifunda i-maths zibhalwe ngendimi zonezo. Ungaya eTanzania, ungaya eKenya balindi lilimi lwabo kuthiwa yiKiswahili. Ungaya la even lase Botswana bayafundisa ngendimi zabo, ama exams uyabona ebhalwe ngendimi zabo. eSouth Africa uyabona uyabhala exam eAfrikaans ingegeography, yikho kufunakala lapha.
Umnumzana Moyo uthi kunje ilizwe libhekane lesimo esilusizi lapho lungaqhakathekiswa kangako ulimi lwesindebele ezigabeni olufundiswa khona abazali behlezi bengabakhala kokuphela ukuthi ababalisi bakhona kungasibantu abanelisa ukulufundisa lolo limi. Wengeza ethi kodwa uhulumende ukuthatha lula lokho kukhalaza kukaZulu weMandebeleni ngoba engakukhanyelisisi ngelihlo elijulileyo lokho kukhalaza kwabantu ukuba kujoni njalo kungani bekhalaza ngaleyo ndlela abakuleso sigaba. Abadabuka ezigabeni lapho kukhulunywa lezindimi zonhlanu bebehlezi bengabakhalayo ukuba kazifundiswa lapha ezikolo obekuthiwa kuphazamisa abantwana kakhulu abakuzifundo zakuqala zemfundo yeprimary. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende uthi wenelisa ukugcwalisa izithembiso zakhe zokuzama ukulandela izimiso lesiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza owe-AIDS ezama-Millennium Development Goals. Uhulumende uthi lokho kugcizelelwa linani labantu asebesifangelanga nxa kuqathaniswa leminyakeni edluleyo. Ilizwe laba labantu abanengi ababulawa isifo sengculaza ngomnyaka ka-2002 lapho kwakusifa khona abantu abazinkulungwane ezintathu ngeviki. Kodwa kathesi asebephelelwa ngomphefumulo bengedlula inkulungwane eyodwa ngeviki njalo incwadi zithi inani leli likhanya liqhubeka lisehla. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo ophila legciwane umnumzana Obedi Banda njalo olwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV.
Uhulumende njengoba ekhulumile besiphakathi komkhankaso nje iWorld AIDS Day, indaba ezinjalo zike zabanjwa ngoba nxa kusenzakala into ezinjalo nathi nxa kusiba lesinye isikhathi kumbe kuphela umnyaka basitshele ukuthi hhayi kulokuyehlo kwenzakalayo. But lokho nami nxa ngikhangele personally kuyatshengisa ukuthi hhayi sokulomehluko ngoba akusafanani njengakudala sibone ukuthi abantu nje ebesifa mahlayana ukuthi hhayi sokunganeno.
Okokuthi okungakubangela ukwehla khona okokuthoyo kungakuyikuyini?
Okungabe kubangela ukwehla engingathi mina ngikufake sobala ngoba inhlelo ezikole ezenzakalayo imfundiso zindlenile ebantwini ngoba kulezi nhlanganiso ezikhona ezindlenileyo silabo umathebelelens imakhi ikhanya inenhlelo eziningi ama-awareness ukufundisa kalitela kubontanga kakhulu inhlelo ezikhona indawo yonke. Nangikhangele kakhulu ngiyangithi kwesinye isikhathi nangisiya emakliniki ngiyangizwe bakhona omama abathi nga bengakaqalisi umsebenzi banike imfundiso mayelana negcikwane, banike imfundiso ngokunqabela konke, babuza imibuzo abantu baphendule bazwisise bangakuzwisisiyo okungangokuthi kuliqiniso ukuthi imfundiso zinjani kulolu.
Khona ukutholakala kwamaphilisi kunjani njengoba sasike sizwe esinye isikhathi ukuthi ayisilela sekunjani kathe?
Ye, yikuthi nje abantu nje inkulumo zivele zikhona ngisho kodwa ngeqiniso ngeqiniso mina kumphakathini engikwaziyo amaphilisi ngoba kawuphunga ukuthi wena uhleze endlini ungakwazi angisho ukuthi atholakala ngapha ngisho atholakala.
Umnumzana Obedi Banda ngolwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kulandela inhlupho kwezenotho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ngo-2014, iningi seliphumela amaqhinga okulondoloza imali. amaqembu achiyeneyo abeZimbabwe laba athi ukuholisana imali ukuthengelana ukudla lempahla zendlini iyo kuphela indlela ezabasiza ngo-2015. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bathi singalamba sidla utshani lesike isijo esigcwaliseke kwacaca kwabaningi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yendubo eziningi abahlangane lazo ngo-2014. Iningi-ke lithi seliphume lamacebo azabasiza ukubhekana lobunzima buka-2015. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Khuthile Khumalo uthi yena labanye omama baphume lecebo lokuqoqa imali nyanga zonke bese kusithi ekupheleni komnyaka bayethenga izinto sikhathi sinye. Lokhu uMakhumalo uthi kuyanceda ekuthini ukuthenga izinto ziningi kwenza behliselwe intengo.
Siyathenga sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi u-expire. Like izinto njengabo fish oil iziqala ngazo. Maso sikuba kuDisemba siyayishare lezi zinto, siyazibuthanisa share. Kusiza ukuthi ekupheleni komnyaka imali ziyahlupha, siyabe sikwazi ukuthi into ezinjengegrocery sathenga. Siyakwazi ukuthi singayithumela enye, siyakwazi ukuyisebenzisa mase kuya futhi egoli ukuze kuyefika unyaka ozayo engabo April ngoba isuke ibe ningi.
Umnumzana James Mkhize uthi yena labanye asebenza labo baphumele cebo lokuholisana imali ngemva kokubona ukuthi imali lana abayiholayo kayithengi lutho. Uthi leli cebo selenze benelise ukuthenga okukhulu ogoqela ngitsho lezimota njengoba kuthi nxa kunguwe oholiswayo uhle uyithole esikhathi sinye inqwaba yemali. Umkhize uthi akathandabuza ukuthi ngomnyaka ozayo uzazithengela imota enhle ngemali yalolu hlelo lokuholisana.
Imali lapha emsebenzini siyazi ukuyigcina ngokuthi sibe sinikezana imali ekupheleni kwenyanga. Su-24 sinikezana 1800 ngenyanga ngenyanga umuntu. Kusiza ekuthini save imali mhlawumbe ufuna ukwenza into yakho uyokwazi ukuthi uzoyithenga. Uthenga ngendlela.
Unkosazana Sihleli Dlovu odabuka eCholojo uthi udubo lika-2014 lubavule amehlo abaningi abavela eZimbabwe. Uthi yena labanye omama sebesungule iqembu lokuthengelana impahla zendlini ezifana lamafriji, amasofa lezinye ezibiza imali eningi.
Iqembu lokuthengelana impahla kushuthi siyavumelana ukuthi this month sithengelana amasofa kumbe sithengelana amafriji into yabungelayo endlini then nyanga mayiphela ke sesiyakuthengela. Kubalulekile khona ngoba kwesinye isikhathi uyabuthola ukuthi ulezandla ezifitshane imali yakho ayikwani. For example, uma ufuneka thenga ifriji ye-10,000 ma uwedwa ngeke ukwanise ukuyayithenga but ma ulabanye liyakwanisa ukuthi lihlanganiseke uhambe uyethenga into yakho oyifunayo.
Kodwa-ke uNkosazana Ndlovu uthi kulaba abafuna ukusungula amaqembu achiyeneyo okulondoloza imali kuningi okufuze bakuqaphele.
Engakukhuthaza abantu nje umnyaka uqala soyi ukuthi bedlale amaklabhu kodwa bedlalele abantu abathembekileyo ngoba kwesinye isikhathi uyadlala labanye abantu othi maso kufanele bekutshayele bengakutshayeli so uyabe ungasakwazi ukuthi izinto uyabe uzifuna uzazithenga njani.
Uthi akathandabuza ukuthi la amaqhinga angasiza kakhulu iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ezivele zihola imali engatsho lutho. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
KuLivetalk lamhlanje sikhangela elifisa ukukuguqula empilweni zenu lonyaka, umnyaka omutsha, umnyaka ka-2015 oqale izolo. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Africa lithi lilahlekelwe linani elikhulu lomhlambi walo wabobhejane ngomnyaka odluleyo ukwedlula umnyaka ka-2013. Obhejane laba bebulawa ngabazingeli ngokungekho emthethweni. NgoLwezi kuphela ele South Africa lithi lilahlekelwe ngobhejane abedlula inkulungwane eyodwa 1020. abahlengi engozini yokuwa kwendiza mchina ye Asia elwandle lwe Java Sea sebeqalisile ukusebenzisa imichina yokudinga izidumbu phansi kolwandle. Indiza mchina le inyamalale ngesonto ekuseni ithwele abantu abedlula ikhulu lengxenye 162. Kwazotholakala izidumbu ngolwesithathu njalo leziqephu zayo zibonakele zintenda emanzini.
Bithi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi ubhokile. Waza waza Friday my sweetie, waza Friday ilamba lengomile.
So kuyile siya skathi kuhlelo lwe Waza Friday lamhlanje sileqembu elilodomo elicula imbube ele Black Umfolosi. Elisanda kugqiba umnyaka ka-2014 ngohambo lokuyacula kwamanye amazwe olubikwa luphumelele kakhulu.
Shosholoza, shosholoza mfana wena, shosholoza mfana, shosholoza mfana wena, shosholoza mfana.
Iqembu leBlack Umfolosi lithi libe lohambo oluhle olokuya elizweni leCanada lapho elibe lemibukiso yechezizalwane zalelo lizwe zimanzi tenye njabulo.
Suke lapha siyaqalisa amashows ethu mhla ka-5 November eCanada and siyaqeda mhla ka-9 December. Uhambo lube luhle kakhulu ngendlela emangalisayo, yikho engakuchasisela abalaleli ukuthi sike khona eCanada. Sasigcine khona ngale ngo-2009 eCanada for all along bese siya ngapha e-Europe langapha e-Asia. So sithesibuyela khona sithole besimelele ngendlela emangalisayo, but no, we thought if Black Umfolosi kayisekho. So kubuya kwenu back, we so much welcome you guys. Ama shows ethu wonke besold out, ama big venues like amanyithole lama 1500 people.
Udube uthi umdlalo wabo othiwa umhlaba uthokozise kakhulu abantu beCanada. Lo mdlalo ukhuthaza abantu ukuba bengachaphazi umhlaba abahlezi kuwo ukuze lezizukulwane ezilandelayo ziwuthole usesimeni esihle. Lo mdlalo ubuhlanganiswa lengoma ezijiyeneyo ezigoqela ezigculwe ngolimi lwesintu ezinye ezidume umhlaba jikelele ezifana lethi imbube kanye lethi inkosi sikelela.
Imbube le ingajama kamathi jama alayo mfilistuna.
Uthilo nyaka bazaphindela njalo kule Canada ngenyanga kaNtulikazi ngoba kule ndawo abangasenelisanga ukuyafika kuzo loba nje kwakuhlelwe ukube baye khona.
So akhona ama festivals asetshengisele interest ukuthi asifuna for July. So ngezinye zezindawo esesikonfirmile. When we left, I think bese silama festivals amona about 4 abesekonfirmile ukuthi asifuna. So agent wethu as we left ubeqala ukucoordinate contact labanye ukuthi beef up amashows akhona ukwazi ukukonstitute at all.
Yes. Iqembu leBlack Umfolosi libunjwe ngomnyaka ka-1982 libunjwa ngamajaha efunda esikolo seGeorge Silundika. Udube losotsha moyo yibo abaseleyo eqenjini kulabo ababumba iqembu, njalo udube uthi bazala belokhu beqhubekela phambili ngomculo, ikanti lonyaka kulamathuba okuba leli qembu liphumelele okumangalisayo. Nyakenye bathwele imendulo kumkhosi wezima ngengoma yabo ethiwa Summertime. Nampa-ke bephuma enkundleni ngayo lingoma ethi Summertime.
Oh, summertime, yes it is, summertime, the sun is
shining,
the flowers
blooming,
the grass is
green, green.
Ngimele Studio 7, ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
The sun is
shining,
the flowers
blooming,
the grass is
green, green, the sky is blue, blue, blue.
Everywhere,
convertible cars everywhere.
Oh gosh,
amazing dressing styles.
Oh, yeah.
Happy
faces everywhere you go.
Of course.
Oh, what a colorful day it is today.
Everywhere.
Convertible cars everywhere.
Man, check it out.
Amazing miniskirts.
Mamma mia.
Happy faces everywhere you go. Oh, what a beautiful day it is today.
Yes, it is.
Summertime.
Oh, yeah, yeah.
Yes,
ooh,
it yeah, is. Yeah. Summertime.
Everybody say, say.
Summertime.
Oh, yeah, yeah.
Yes,
ooh,
it
yeah,
is.
Yeah.
Summertime today.
Beautiful time.
Summertime.
Beautiful
yes,
day.
Yes, it is. Summertime.
Everybody singing.
Summertime. Yes,
oh,
it is. Summertime today.
Holiday Africa.
Summertime.
Australia.
Yes, it is.
America.
Summertime.
Oh, Asia.
Summertime. Yes, it
oh,
is. Summertime today.
Holiday everywhere.
Summertime.
Festivities
yes,
everywhere.
It is. Summertime.
Great Britain.
Summertime.
Oh yeah, yeah.
Yes,
oh,
it
yeah,
is.
Yeah.
Summertime today.
The sun is
summertime.
Shining. The
yes,
flowers.
It is. Summertime.
The grass is
summertime.
Green. The sky
yes, it
is.
Summertime
blue,
today.
Blue, blue.
Summertime.
Oh yeah,
yes, it
oh, yeah,
is.
Yeah.
Summertime.
Everybody say.
Lekumfolosi amajaha amadala behlabela ke kamnandi kuhlelo Woza Friday bakhuluma ngesama yes yazi isama eAfrika eZimbabwe kuyachisa la kwamanyamazi kodwa ngapha eMelika kuyagodola kuyabanda bakhuluma ngama miniskirts hayi ngapha okwamanje ama miniskirts kagqokwa kugqokwa amajazi ngoba kuyaqanda. Kwamnandi emsakazweni mafika izolo ngengoma ehlupheto ingoma ethi khona wagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje bengingenelisa ukulidropela enye bemfuna ukuliwisela enye ehlanyayo njalo edla upedu kodwa isikhathi du hayi ke kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo muntu ngamili inkomo lilanga.